okwenzakele namhlanje into evele ibisi isisembhalweni, the writing was on the wall. Abantu labana sathi sifika enkantolo mhlaka 2 bafika bona ba withdraw i-allegation yabo yokuthi uspeaker lo president we senate banga indlela ama withdrawals ngenfanele besifuthi ukufaka ngomthetho ngithi babesithi there was a violation of section 129 paragraph 1k of the constitution. So into esafika yenzakala ukuthi bathi befika khona ngale basebesithi hayi abanani nendlela uspeaker abalani nendlela upresident abamba ngayo into leyo. So the argument fell khonapho khona. Then they started coming up ukuthi uThabango kase member ye TCC. Naye uThabango esithi kabasenge ama members e TCC. Ujaji ungathi uyakhangela ukufake kanje. Uthe yena into ehluphayo ngeyokuthi kulobhudi oyala ukuthi lo mfowabo ngumntakababa. Lo mfowabo esithi lo kasomntakababa, ubaba engekho. So ngabantu nje ababili ababanga nje umsindo. So i-argument yabo kade kuyukuba umsindo, ngakufaka literally that way, ukuthi sebeba umsindo nxa sebesithi upresident wesenate lo abangerong abayenzele, therefore i-by-election must go ahead.
Sizabona yini gqwetha uThabango esexotha amanye amalunga e-TCC ephalamende njengalokhu aseke wakutsho?
Well, it's difficult to preempt ngoba bengidila ngendaba ebisekini ukuthi ku-TCC ngani bakubamba njani, hayi angazi. I-TCC ye ngabe ikwazi ngoba uThabango ngu-secretary general we-TCC.
Abe-TCC nxa sikhuluma labo bathi uThabango ngumuntu osetshenziswa yizanu, ngokunjalo bathi lani njengamagqwetha hayi ungane lilahlekile lapha ukulwisa abantu abakhethwe nguZulu kukhethwa abantu abe-TCC.
There's something abantu abangayizwisisiyo. UZulu wakhetha abantu abebedeployiwe yi-TCC. So i-TCC yiyo sibiza abantu bayo, angithi. So ukuthi kuthiwe i-TCC kayibizanga, i-TCC kayizange ikhulume ukuthi ayibizanga, but kunabanye abantu abazithi bona just because maybe they are close to uChamisa, then they believe ukuthi then they are more TCC than any other person, which is a wrong way of thinking. So i-TCC into ekhona ukuthi wena unje, so i-TCC iyakwazi ukudeploya kwenye indawo. I-TCC nxa isingasazwanani lawo kumbe for whatever reason iyaku-withdraw. So withdraw laba manje sebaxotshwa yi-TCC because they are no longer members of the party according to the Secretary General. Therefore, that's how they lost the membership to the parliament and the senate ngokunjalo.